eZimbabwe kwakulomthetho owavumela umntwana ole 16 years ukuthi alalwe laye. Yiumthetho wawukhona. Kwasokusiba lesenzo esihle esokuthi kuyiwe ecourt okuthiwa yi-constitutional court ku-case kaKawenda versus Minister of Justice. Lapho kwayiwa khona enkundleni enkulu yesisekelo sombuso, constitutional court. Abahamba e-constitutional court bahamba bayaveza ukuthi umntwana ole 16 years akumelanga lalwe laye, uyabe sesemncane njalo kakula ngqondo ukuthi kuthiwe umuntu wenelisa ukuthi ende esele 18 years kodwa kuthiwe kakulalwe laye ele 16 years.
I-constitutional court yakwamukela njani ke lokho?
I-constitutional court iyasamukela isicelo lesi, yasisithi yona umthetho lo othi wona umntwana kalalwe laye ele 16 years kalisilocala kawuhambisani lesisekelo sombuso okuthi ukuthi unconstitutional. I-constitutional court yasisithi inika uminister of justice 12 months ukuthi alungisise lokho ngoku-amenda umthetho. U-12 months lezi yasisithi isi-suspenda ukuvunyelwa kwabantu ukuthi balale labantwana abale 16 years pending ukuthi nge-12 months lezi uMinister of Justice uyabe eselungise umthetho wahambelana lalokho okukhulunywe yi-constitutional court. I-judgment le ekaKawenda versus Minister of Justice yaphiwa mhlaka 24 May 2022. I-12 months lezi zaphela mhlaka 25 May 2023.
Seziphelile inyanga lezi, kuyini okwenziwayo?
Seziphelile, uMinister of Justice ubengatshintshanga umthetho. Okuthi ukuthi umgoqolwane wawufakwe yi-constitutional court wasuswela ke amandla abantu abalala labantwana abale 16 years from i-period engale kuka 25 May 2023 sabasavanjwa licala esikubone ku-case ka State versus Nkosilathi Gumbo enziwe lijaji lakoBulawayo uDube Banda. Kuyikubona kwami ukuthi uhulumende esebonile ukuthi kwaba lokuphambanisa kakhulu ukuthi i-12 months zidlule uMinister of Justice engafakanga lo umthetho, u-president esebenzisa ama-temporal powers akhe wasefaka-ke leyi okuthiwa ngama-regulations lawa esebenzisa ama-presidential powers temporal measures, wasekulungisisa lokhu.
Umthetho lo utshintsheni?
Senze ukuthi kube licala ukuthi umntalale lo mntwana ole 16 years. So kuqakathekile abantu okumele babekwazi ukuthi ama-presidential powers asesetshenzisiwe sokulicala. Kodwa ngokufanayo isikhalazo sokuthi kusasa kumele uhulumende ananzelele ikakhulu laba abakuma-ministries. Kakulunganga ukuthi upresident azosebenzisa ama-temporal powers yet kwakule 12 months okwakumele kulungisiswe khona lokho.